okokuqala ukuthi sebenze umahluko kuma account ukuthi umuntu sokumele abe le account ye US dollar le account ye bond le ama RTGS so kulethe ukwethuka kubo somabusiness ukuthi why sokumele kwehlukanisa ama account lawa sebefuna ukwenzani foreign currency and kuba lihlupho ngoba okwenzakalayo ukuthi okakhesi into eziningi njengelizwe sizithola outside i-manufacturing industry jika ayikavuki so kuyinto ethuse osomabhizinisi kakhulu.
Uthe yena labo njengohulumende balubona uhlupho lokuswelakala kwemali yamanye amazwe njalo bazanika labo abakhanda ama raw materials amqoka kakhulu awoku-export ukwenzela ukuthi kube yiwalethe imali elizweni. Kodwa vele abamabhizinisi bayithola yini imali yakwamanye amazwe?
Imali yakwamanye amazwe sikhuluma njengamanzi ungaze uyayifuna ebhanga kayitholakali osomabhizinisi ayithola kumkambo omnyama esithi i-black market ngesilungu. Yikho ngananzelela nje kuviki lona lela amalanga adlule amathathu ama-prices ezinto asekhwele okumangalisayo ngoba osomabhizinisi vele leyo foreign currency kayitholakali emabhenki kayikho ngayi-aplayele emabhenki kawuyitholi. So esingakuzwisisiyo ukuthi ma upresident evuma ethina bazamnika laba abamqoka kusuka kwethuse osomabhizinisi ukuthi izabe isivele ngaphi leyo foreign currency.
Sesikhuluma ngala amabhizinisi amancane-ke abathengisa izitaladeni.
Bona laba abazithengiselayo emasitaladeni leyo foreign currency bayithenga emkambo omnyama osokuyikho osokuluhlupho ukuthi izinto zibe zikhwela ngoba sikhuluma kunje ma uqathanisa ama-rates emkambo omnyama lemali yaphandle akhwele okumangalisayo. Ilandi manje kwamanje liza ngawo lifuna kumele keep about 14 pound. So kuluhlupho ngoba into yakhona isiyafektha izakhamizi ngoba ngikhuluma ngokuthi intengo sezikhuphuke okunye okumangalisayo.